soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 19 mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lesikhombisa 17 incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila.
Ngoba kunje ubaba uSenge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secathile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukeni.
Ivandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuthi angene ezitaladeni atshengisele ekhonona ngesimo sezombusazwe.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstration, but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity kwenza ama-demonstration.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengisa ukudana ngesinqumo sokuba iqembu labo elesizwe ama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki.
Iziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathi ntambo uCathy Coven ukuthi uzabe ezenze nakhathi zikakazenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uselobele amakansila ebandla le-CCC alichumi lasikhombisa 17 endaweni zelizwe ezitshiyeneyo incwadi ebazisa ukuba sebesusiwe ukuba ngamakansila. Ozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele umnumzana Sengezo Chabangu exotshisa amalunga la wathi kabakhethwanga nguZulu kodwa babekwa nje inkokheli yebandla ngalokho kumele baxotshwe. Amakansila la iningi lawo bengakobulawayo okulaba lichumi lambili ababalisa umnumzana Shepherd Sithole, Nkosinathi Hobe Mpofu, Donaldson Mabutho, Takunda Felix Mazana, Simbarashe Dube, Tinevimbo Maphosa, Thobeko Meli, Arnold Batsirai, Zibusiso Chongwe, labonkosikazi Sarah Kronje, Lodokas Sibanda. Abanye abaxotshiweyo ngabe Matabeleland North le-South, Maswingo le-Epworth. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kuliqiniso ukuthi ama-councilor ethu akobulawayo 12 azuze izincwadi ezifanana lama-MP ukuthi abasebexotshiwe bebanjeni. Konke lokhu thina abantu bebandla labantu sithi kuyize izinto ezingasoze vele ziphumelele ngoba kunje ubaba uSenge Zuma Chabangu udingwa ngamapholisa secathile ebhalwini, sizacela amapholisa sometime ukuthi engenye umuntu ongancedisa amapholisa ukuthi emvumbulule ngobaba uPhukeni, ngoba uPhukeni nguye osekhuluma egolomba abantu esecacada sibili ukuthi ngani uyakwazi konke. Thina esikwenzileyo kuqothwa ama-MP sesihambisa yamangala ku-High Court, sibona ngani icala lelizangena amasinyane njenge-agent case. Yikho ke ama-MP akobulawayo axothiweyo lawa angazihluphi izinto ezizadlula. Abantu laba bakhethwe ngabantu, angazi ukuthi babaxotshelani, bathi abakhethwanga ngabantu bona bahamba baya ku-general election. Baphonga ubhica abantu betshayisa abantu kama-BP ngenxa yomona.
Manje nxa kungenziwa ama-by elections lizathatha nyathelo bani? Lizabisela bona laba na kumbe kuzaba lokhetho olwama-primaries ebandleni?
Siyakwazi ukuthi ngaze siye ku-election kobulawayo sizabutha konke, but sibona ngani ukuchitha izimali zesizwe. Umizanu ingafuni ukukhontestwa ngabantu kayideclare i-one party state. singake sacede iminyaka engi-5 lokho esigijima sisiya ku-by-election. I-by-election enziwa ngumuntu ozibazela isikhundla an impositor. Hatshi sithi singake sabamba inhlwa ngekhanda okuningi siza kukhuluma ngoba khathesi indaba le isecourt. Into esifunayo kakhulu engathi emqoka ukuthi ubaba uThengezo ezireport emapholiseni, ubaba uPhungeni uzancedisa amapholisa ngoba yibo abantu abaziwayo ababili kuphela abadunga isizwe sikaMthwakazi. Bakhuluma ngokuthi abantu abakhethwanga ngabantu baphi abantu njengoba abantu bahamba bayabakhetha ku-general election. Njalo abazwisisi ukuthi thina asizange senze i-primary. Sasile ama-studies angu-4, i-nomination, i-CV, i-vetting, i-consensus, le-validation. Akutsho ukuthi umuntu oyezuza abantwana abaningi obeleka mwana noma ubabhula nguye oyezaba ngu-councilor mbe ngu-MP. Kwakuhlanganiswa konke lokhu sibona ukuthi aliso muntu ophuma lapho ungene lapho ophuma lapho ungene lapho abathi i-procedure political prostitute. Sasikhangela okuningi ngoba kwakulabanye ama-CIO abanye abavela kuMondlura abanye abavela indawo eziningi befuna ukuthukuza amakhanda. Hayi okuningi ngingake ngakukhuluma la ngiqinisa nje amakhansela ethu ukuthi angazisoli ngamaqhawe. Wonke umuntu oxotshiwe laphana kazazi ukuthi liqhawe. Iphathi kayisozi imlahle ngoba kusipha amandla kakhulu. Sifisela abantu bakithi bonke abesithi abazwayo bengalahli themba ngoba laba isigilamkhuba basetshenziswa izanu. Thina sibindani loTshabangu sibindana lezanu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-CCC likhuthaza uZulu ukuba atshengisele emigwaqweni ekhonona ngesimo esibi elizweni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli zizindaba yethu uMlondolozi Ndlovu eseHarare.
Lokhu kukhulunywa ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift ohlala osiziba namhla eHarare otshele intatheli zindaba ukuba ngendlela isimo esimi ngayo elizweni kumele kube lokutshengisela ikakhulu ngokhetho olungaqhutshwanga ngemfanelo. Usiziba uthe abantu akumelanga bethusele ukuba kukhona okuzakwenzakala kibo nxa bengaqala ukutshengisela ngoba kulilungelo labo.
Thina sikhume sobala ukuthi amaZimbabweans alelungelo ku-constitution weZimbabwe ukuthi ke betshengisele ngokungasuthiseki kwabo ngendlela ke ukhetho olwayenzwa ngayo emhla ka-23 August. So yikho libona sikontinua ngenhlelo zethu esijineyo ama-political program okumeka sure ukubana siyalungisa udaba ke oluseZimbabwe and amaZimbabweans njengoba ngikhulumele ku-section 59 alelungelo ukubana eziveze ukungasuthiseki kwawo.
Uqhubeke esithi loba nje ibandla lakhe qakathekisa ukukhulumisana lebandla le-ZANU-PF kusobala ukuba ukutshengisela iyo yodwa indlela ezakwenza uhulumende weZimbabwe alalele inhlupho zabantu. Uthe ukuxotshwa kwamalunga awe-CCC edayele ephalamende ngumnumzana Sengezo Tshabangu ozithi ungumsekeli kanobhala jikelele webandla leli ukwenziwa libandla le-ZANU-PF. Kodwa umholi womsebenzi kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mike Bima uthi ibandla lakhe alilani lokwenzakala ku-CCC.
Agenda to have those recalls. Extremely happy with having a majority in parliament as we are, and it's not our agenda to recall, it's really an internal affair.
In which was ombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Initiative for Democracy umnumzana Mike Mlilo uthi akaboni ukuba ibandla le-CCC lingenelisa ukukhanga abantu ukuba batshengisele emigwaqweni.
Ihlezi ikhuluma ngokuthi ifuna ukwenza ama-demonstration but singakhangela izikhathi eziningi inkulumo zabo ziphelele emoyeni. So labantu lapha eZimbabwe abasela themba labo ukuthi bale capacity ukwenza ama-demonstration.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi esebenza e-University of Zimbabwe efundisa izifundo zombusazwe umnumzana Desire Sithole othi ngendlela abantu abethiswela ngayo akaboni ukutshengisela kuphumelela.
I-CCC uthi yenza ama-demonstration ngaresi solungaba ludaba olukhulu ngenxa yokuthi sokulama-violence ayenzakalayo kakhulu sabona laphana ukwa ukaphosa kwa wathatha upromise mkhwanazi laba yashe kubatshengisa ukuthi bayesaba labo abe-CCC ukwenza ama-demonstration noma ama-citizens akhona ayesaba.
Kodwa esinye isakhamuzi seHarare esisekela ibandla le-CCC umnumzana Libert Muganu uthi uyamukela inyathelo lebandla leli elokuba kutshengiselwe emgwaqweni.
Thina njengamasapota e-CCC sithi vele i-CCC i-right ibiza ama-demo, sokufunakala ama-demo ngoba lokho kwenzwa yi-ZANU-PF akulungelanga. It does not respect the will of the people. Sesifuna ama-demonstrations ukuthi sveses ama-displeasure ethu ngama-elections ayenzakalayo.
Kusenjalo, omunye ozithi ngunobhala webandla le-ZANU-PF uTafatswa Manyika uthi uselobele incwadi ephalamende exotshisa amalunga angamashumi ayisikhombisa awebandla leli esithi sebemile ukuba ngamalunga alo. Kodwa obona ngokukhitshwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi ibandla leli kalimazi uManyika. Ekhuluma lenhlathelo yezindaba izolo, uBima uthe ibandla le-ZANU-PF kalimazi uManyika njalo usomlomo edayela ephalamende umnumzana Jacob Mdenda ayibale incwadi yakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu batshengise ukudana ngesinqumo sokuba iqembu lenguqu lesizwe yama-Warriors lizadlalela elizweni le-Rwanda imidlalo yangekhaya enkezo ye-World Cup ngoba inkundla zeZimbabwe zimanikiniki. Iqembu lama-Warriors likhangelelwe ukudlala lele-Nigeria e-Rwanda ngenyanga ezayo. Sixoxe lentatheli zindaba uLeo Munende ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kuyinto eyangisa kakhulu ukuthi iqembu lama-Warriors alisoze lidlale imidlalo yalo e-World Cup eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwenkundla ezivunyelwa yi-CAF le-FIFA. Ngoba ungakhumbula umphathintambo owesport uCassey Coventry usele minyaka leminyaka esithembisa ukuthi kule nkundla lapha eZimbabwe ezilungiswayo ukuze zenelise ukudlalelwa ibhora ngama-Warriors. I-National Sports kwathiwa amabhakethi sethengiwe, kodwa safika isikhathi sokuthi i-National Sports yaze yavalwa, amabhakethi engekho kungela mali. I-Rufaro Stadium lakhathesi lokhu ivaliwe, of course le kwakungeye-council, kodwa ziningi izinto ezazikhulunywe nguhulumende, zikhulunywa ngumphathintambo uCassey Coventry ukuthi uzabe ezenze nakhathi sikakazenze njalo. So kusegcekeni ukuthi ubengenzi lutho. Xa sesiyabona iqembu selisadlalela eRwanda bekungaba ngcono sibe ngabadlalele kumbe eduze.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani ikwehluleka yini kukahulumende lokhu kumbe kukhona okwenzakalayo?
Okokuqala ikwehluleka kukamphathintambo uCassey Coventry ngoba nguye owayetshona ethembisa abantu, njalo ngiye wathembisa abantu mzwana anvela i-normalization committee eFIFA wathi ibhola lizadlalwa eZimbabwe. Kube sekusiba ikwehluleka kukahulumende ngoba uhulumende laye kufuze ebe efaka imali ezintweni ezinjengalezi, izinto zilungiswa, inkundla zilungiswa, ibhola lethu lidlalwa. And then kube sekusiba le normalization committee yona le eFIFA ehlulekayo ngoba kulenkundla eziseZambia, kulenkundla eziseBotswana, indawo ezokuthi izizalwane zeZimbabwe, abantwana beZimbabwe nxa befuna ukuyabukela ama-Warriors bakwazi ukuhamba kuyabe kuyisikhatshana nje njengaseZambia from Chirundu is less than 45 minutes. There's a very beautiful stadium kulenkundla enhle evunyelwa yi-CAF, evunyelwa yi-FIFA. So uhlubo nthi abantu laba bebambene lohulumende, i-ZIFA normalization committee, uCassey Coventry kanye lohulumende ebagombolozele vele sebephambanise kakhulu.
Ungasitshela ukuthi abalandeli benguqu osuke waxoxa labo ngodaba lolu bona bathini?
Kulabalandeli benguqu abathi ngabe ibhola leli lidlalelwe eZambia ngoba iZambia iseduze, kumbe eBotswana ngoba la iBotswana ngani iseduze, ngoba bona bebesithi njengoba ama-Warriors ebesele sikhathi eside engavunyelwa ukudlala imidlalo le, labo bebefunga ukubona iqembu la lidlala nxa kwalili ukuthi lidlalele eHarare kumbe koBulawayo, alifakwe kumbe eduze, yikho abakutshona. Bese kusiba labanye abathi njengoba siceda kudlala leRwanda sizadlala leNigeria, kungangcono sihle sihlalele eRwanda iviki lona lelo seze siyadlala leNigeria ivele eduze. Kodwa lokho akulani lathi ngoba iNigeria yiyo ebuya kithi ngabe sina siqonde eZambia iNigeria yiyo ade ibuya kithi I sit at the sea eNigeria
uLeo Munende yintathele zindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi umqeqetshi weqembu lenguqu elabesifazane uShadrack Mlawuzi owetheswa icala lokubamba ngokungekho emthethweni ilunga leziphatha amandla zeqembu uphiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso i-US$300. Umlawuzi ubikwa wazama ukuya ecansini ngamandla lowesifazane ongaqanjwanga igama leli qembu likwele South Africa. Ukhangelelwe ukuya emthethwandaba ngeviki ezayo uyathoniswa icala lona leli. Iphephandaba le-newzimbabwe.com lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lithi obezithi lilunga lebandla leli esaphethe isikhundla sikanobhala jikelele uThafatswa Manyika obesithi usexotshise amalunga ebandla leZANU-PF awedalele ephalamende angamachumi ayisikhombisa 70 kumele abotshwe ngoba akwenzileyo kulicala. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonana, sanibonani basakazi, sifike Studio 7. Hayi, leli lizwe bathi liziyeZimbabwe leli linzima. Kanti leli lizwe lona liyobuswa njani abantu kubanye? Libuswa kuphela yibo nje abantu bezishoneni. Thina ngapha eMandebeleni ushobana akula umuntu angavusa leli lizwe. Njalo bathi lona libuswa kuphela ngamawafethelini. So kwana asibizwe lethu thina esingasemawafethelini asiyasibonini. Asiyabona.
Madara njani ku Studio 7. Ngazi ukuthi nami lento kaChabangu bengayi-understand kodwa after sengilalele lesikhulumo elisayo ngiyacabanga ukuthi lo baba lo ukhuluma into eyiyona yona angeke vele kuvume ukuthi obulawayo sizophathwa umuntu obuye emaswingi avumi lokhu wazini ngathi wazini ngebulawayo lo muntu akuvumi vele ayikho inqubekela phambili azoyisa azosenzela yona otherwise nje uzositshontshela lakobulawayo siyavusikibe emaswingi so besicela umthwakazi aphathe umthwakazi umntu ayibefike umshamisana akabefike ayikho le nto le yamsakazi ukhuluma ngena lo sekukhulumile
Studio 7 Studio 7 ngiyabingelela hayi ubaba umnangagwa sokumehlulela ukhathi kunganjani ukuthi azistepele down nje yedwa angadingi ukuthi kuthiwe re-election akastepe down ahlale phansi labo singezocabanga laba bazama ukuthi bezima abaqhwapha bengabantu abadala bakhulile asobantwana and bazele ifuture abantu ababo bayibeka ngaphi bayibeka ngaphi ifuture abantu ababo kusho ukuthi balabazala ngabala bantwana nikho bekhangelele zabo abazwela abantu bezimbabwe bakhangelele bona ukuthi bethole okwabo ukuthi badle basuthe kukwanile kodwa kwabanye abantu ababacabangile okwamanje impahla ziyakhwela ezitolo akuthengeki ukudla kuyakhwela impuphu ikhwelile lokhuyani okungayenziwo so ukuthi bacabange ukuthi abantu baphile njani baphile njani osengeze shabanga lokhu besenza babidliza bebulala ilizwe besenza so
sanibona ngiyalibingelela laphana ngiyalibingelela ngithilinjani lonke ngolalo muntu lothi khalpan pokendo lokhuzendo losengezochabanga uba rayiti lo muntu la ukhohlakele lo ukhohlakele kade sekunje uyakhuluma ungaphi khuluma so ungaphi akakho ekhaya ukhulume kwenye indawo kodwa abantu barayiti barayiti ngabantu bewona ikubona izinto lokhu ikubona izinto abantu elungaveli engasitsheli ukuthi yabasekhenda ngento engelanceda kulancedo lokhu into abayenzayo leyo singezochabanga ngoku karapani pukeno ngkhona lo so vele into yangkhona vela hayi asonto right le and umdalo futhi khona buya dubeka funa tota buhafane ngeZimbabwe futhi kodwa uthi abasekeni basekeni ngendlela enjalo kabuyele eZimbabwe angakhulumi lokhu kuWhatsApp lapho ekhuluma izinto zakhe zingacaciwa
Studio 7 Studio 7 litshona njani badala ngiyalibingelela ngenhlonipho enkulu sithi uNkulunkulu ngayelikhokhelela emsebenzi emsebenzini yonke liyenzayo. Siyabonga kakhulu ngokukhuluma kwethu namakuzwakala elizweni lakithi sikufuna lesingakufuniyo. Hayi, abantu besisisini yami imvumelana labo kakudemonstrate sibili kakhulu kakhulu eZimbabwe, especially Harare eBulawayo. Kudemonstrate sibili ukuthi amapolisi angazama ukuvimbela abantu sibili bale kakhulu balwe lapho sibili la bazibone babone ukuthi into eyenzakala elizweni ayifunakali. Ngoba vele kunyanyile okwenzakala elizweni lakithi lapha. Vele kumele kuhlale kudemonstrate sibili ukuvumela, singabi lokwesaba futhi singabi ngamagwala. Singethuselwa ngamapolisi athunywa abantu izanga, mina ngakho badlala eZanu PF. Siyethuselwa ukuthi sinedemonstrate ngoba besenza izilima. Asizozilima thina sesawubona ubumenemene bezanu bonke. And lokhu behambe ebumenemene babo babudala sebelokhu belanda kompha. Siwakusela umuntu ongaziyo ngobumenemene babo. So abantu ababhikitha kakhulu sibili. Khulu ati emazweni sizabhikitha siloku serious. Diniwe ngentu ngembuso yezanu thina. Dini ukudinga sibila akukhanya kolakhanda kolamsilo wombuso wezanu lokhana ukuthi kumbe vele umuntu angakuyenzani. Hhayi, osokuthi ngathi bavele bavele bamyekele gqishwe ngumgabe wekhompani ebalekele eSouth Africa wahlala wakhetha omunye nangokwesikhathi esiphikisana kungcono kuulo kubele elizweni lethu. Yena kulanto ayenzayo ngitsho nje uyayangisa lokho akwenzayo. Ngake yahlalela phansi akhohlwa ngokwalokho wayengahlali phansi imali elayo esuthi sibasuthi imali yokusela yonke layo leza ehle ezekufa. Ngayatshaya yahlala phansi akakutshela abayinqaba ngapha kuvusi bangenza ngcono kulayo lo wabengabezwana. Yayilokhu akwenza into zamanyala. Ngiyabonga ukukhuluma ngosibanda ngokwele Botswana.
Sanibonani emsakazweni Studio 7. Ngoba ningathi liyakunaka balaleli bomsakazo ikakhulu thina bangapha emaNdebeleni. Ibe begiya lano Richard Moyo labo Mabutho Moyo obelieve gawule bethi nangakho khona ukubonisayo okuzikhambenelayo kuye. Besitsho bekhuluma nje into engekhoyo. Nanku kwamanje kunini waqala nento okuthiwa Zambezi Water Project le uthiwa izosiza emaThebeleleni. Nini nini umgabe wazo wafa layo yazafa kwamanje ukuthi abanayo imali yokuthi baqedelele. But into emangazayo ukuthi imali zona ezabazithathayo emamayini akithi ngapha emaNdebeleni uobhethi Mpofu umsundulo wonke awusela nwele ngemali zona ezibe zitshontsha kulokuthi balungise basinikeze abantu amanzi ukuze abantu babathakazelele. Yazi ngilusize kakhulu okhulumayo nguThulani Ndlovu enkaya kondlula isikhobokhobo.
Kuyahlelela ye hayi ninjani kodwa abantu bakithi. Hayi thina siyazama sibona nje ilizwe lakithi eselijike kwayenzwa amazakhwa. Kambe kule lizwe okuthiwa ma kuthiwa umuntu uvotelwe bese kuthiwa uyarecall noma ngwezanu noma ngwe-CCC kuyenyanyisa lokho ukuthi omunye umuntu uyavuka ecabanga unwaye ikhanda. EZimbabwe I don't think it's a sovereign country. So ilizwe nje lingalamthetho okuthi umuntu nje noma engalala ebhemimba nje nenjengo abesezithi hayi kungcono ngenze lokhu lalokhu veni la uminisi lokuzeni uyispokesperson iseparliament kumbe kuthiwa ispokesperson kumbe kuthiwa yini usegugile lwana ubaba kambe prof eyite lokhu ekhona phana eyilokuzeni auditor general welokuzeni e-home affairs kwasuka lapho wasesiba khona lapho kuthiwa ispeaker of parliament kanti lona intonga lalishuthi lilani yiko seliphambanisa izinto eziningi. Kodwa-ke mina ukubona kwami ukuthi akusela politiki eZimbabwe. We are playing games. Uto mbone mbonele ngapi kuyafana lokwaBiden lokuzeni nature now nalo tena hayi basukelwe akula kusukelwa vele ilokuzeni iLebanon kule minyaka emingaki abantu labana sebebona ukuthi yabasela ndawo yokuhlala ngoba sebe overcrowded ilokuzeni Israel ikuze siyahlasela ilokuzeni eGaza ngoba badinga indawo yokuhlala. So yike ngukhangeleyo mina kodwa ke la ilizwe lakithi alikekele ukuzanga manje lokhu yokuzanga lo ala sibu lamazana amazakwa. Thank you. Siyabonga.
Studio 7 Dinjani Studio 7 yeah kanti yini awutamaudio engafundwa yini engafundwa ikhimphoselami lapho ye khonokho sokusenzakala kathesi kwakuchabanga liqiniso le sikubonile thina esichazama edition sibuzanikele sikuground bekubuya umuntu simkhethile ukuthi abe ngumuntu ofanele amela abantu abasha bese kubuya lowa obethe uphambili kumbe uthandwa yilaphana abantu ephethe zonke izinto abe nguye ophethe yonke ibhola. So ke ngaleyo ndlela abantu bagqiba this disgruntlement, abantu they are not happy. Khonokho sesikubona kathesi vele nje ungakhangela election yangu na yonke it was a shambles. Yikho ke manje ndibona soku
vela zonke zonke zizinto sibuve leli yele kimi yongenziwa yayikufupha khangela kathi siyena umongameli ngokwakhe angithi abantu they are not happy anti uthethe abantu abagoba faka ukuthi khona phana so kusolekana yisikhathi revolution nje kathi yisikhathi revolution ngapha yithi phela manje vele bafuna ukuyimpose bafuna ukuyimpose abantu so ikathi esinje sise result oka kukhulunywa umthwakazi is a result of 50 abantu babuye nje kathi sipenze impumba komthwakazi wakhulu isizwe sabo lokuba amaqembeqembeni ngalaso zekwasisa ngiyabonga ngiyabonga studio ngathi ngathi ngathi
Hello ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Joe Biden obekwele Israel izolo siphenduke kwele Melika lapho abikwa ekhangelelwe ukwethulela idale indaba yokuphathisa ele Israel kunye lele Ukraine. UBiden ubikwa ezacela ukuthi amazwe omabili aphiwe imali engamadola ayizigidi ezilikhulu i-US 100 billion dollars. Kodwa ingxaki ekhona ukuthi akula somlomo wedale le parlamente ele the house kulandela ukususwa kukamnomzana Kevin McCarthy esihlalweni. Abebandla lama Republicans abayibo abamele bakhethe usomlomo ngoba bebaningi kuleli badale kule bandla lama Democrats abavumelani ukuthi ozathatha isikhundla sikasomlomo ngubani. Okwakathesi obenguye obefuna ukuthi akhethwe ngumnumzana Jim Jordan kodwa kukhanya akuphumeleli ukuthi uzakhethwa. Ukuhlaziya udaba lwempi ye-Israel sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni. Saqala ngokumbuza ukuthi uyibona njani impi ye-Israel leyamabutho e-Hamas.
Ukutshaywe Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngapi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokona ke khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yenale e-Hamas le-Israel?
Yelapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War. Ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele, njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Ngibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu njengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khona ngale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona, hayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu bazana khona njengoba ngitshilo ukuthi banenge abangesoze baphume lapha ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okuthini kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bakuncitshwa ukudla bakuncitshwa amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona lapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni esigqibela uhlelo lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandela.